sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 11 enhlangula 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha. Laya kwabangamakhulu edlula amathathu 320 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.4 million
besila abantu esingathi sasababamba ukuthi balomkhuhlane abangamachumi amabili lambili kulabo lingananzelela ukuthi kulabanye sasababamba ngenyanga ka-April laba ngu-12 kubo labo okuqala ngubaba wayesesitshile then abalichumi thila abantu sebe-recovered kuseseloyedwa njengaka-recovery kodwa lo laye kaguli.
Uhlangothi lwezempilakahle kukansili yakobulawayo luthi isimo sokumemetheka lokuthelelwana kwabantu igciwane le-COVID-19 sibanganeno kuleli dolobho.
Kuyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kamnangagwa bayakwazi bona okwenzakalayo. Isintu sithi sona akulantuthu kungela mlilo. Ungabona kulentuthu ethunqayo kuthi ukuthi kukhona okuyinhlasanyana komlilo kumbukelahle.
Umbiko wabogatsha lwezomvikela olwe-Joint Operations Command JOC yokuthi kungamanga ukuthi abebutho baqoqa ukugenqula umbuso kamnangagwa ichiye abantu abaningi bedideke ingqondo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha. Laya kwabangamakhulu edlula amathathu 320 abantu laba ngabanye babagcinwe endaweni zama quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbido lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 55,709. Asebesinde kulomkhuhlane sebengezwe ngabantu abathathu sebengamashumi amane lasishiyagalolunye kwafa abane. Emhlabeni jikelele abale coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.4 million kuthi asebebulewe yileli gciwane sezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 419,765 kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezine 3,803,543 kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Africa asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 209,438 labulala inkulungwane ezidlula ezinhlanu lengxenye 5,678 kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisichiyagalolumbili 95,273 kubika abenhlanganiso eye African Union. Uhlangothi lwezempilakahle kukansili yakobulawayo luthi isimo sokumemetheka lokuthelelwana kwabantu igciwane le-COVID-19 sibanganeno kuleli dolobho nxa kuqathaniswa lakwezinye indawo zelizwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubekela phambili udida uzulu ingqondo kodwa iziphathamandla zempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo zethule umbiko othi isimo sibangcono kulabo asebethe bahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Umsekeli kamqondiso wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Khulamu Zinyathi uthi kubanganeno ukuphatheka kwalabo abahlolwa batholakala bele coronavirus.
Okwamanje ungakhangela i-report ephumileyo izolo bese la bantu esingathi sasababamba ukuthi balomkhuhlane abangamachumi amabili lambili. Kulabo lingananzelela ukuthi kulabanye sababamba ngenyanga ka-April labangu 12. Kubo labo okuqala ngubaba wayesesichile then abalichumi thi labantu sebe-recovered kuseselo yedwa nje ongaka-recovery kodwa lo laye kaguli. Ngumuntu nje ozihambelayo kusele nje kuphela ukuthi ama-results aphume sithi se-recovery. Then ikathesi ungakhangela kulinyanga kusiya ekupheleni kuka-May lakukasa noka-June. Sibe lama cases amanye sesiwareportile aselichumi kuwo la lichumi ngathi abangu 9 bengabantu nje abazihambelayo abangaguliyo. Kulo yedwa ubaba okade ngani uphathekile ephefumula nzima sike samlalisa laphana ebhedlela se-Thorngrove samnika i-oxygen. Umuntu lwana okwakathesi hhayi umuntu nje osezihambela akasadingi i-oxygen usephumile esibhedlela.
Unyathi uqhubekele phambili ekhuthaza labo abaku-quarantine ukuba bangasondelelani balondoloze i-social distancing.
Umthetho kahulumende uthi kufuze ukuthi sebatheste ngelanga lokuqala sebatheste futhi ngo-day 8 sibuye futhi njalo sebatheste ngo-day 21. Thina into siyenza ukuthi nxa be-social welfare bengasazisa ukuthi kulabantu ababuyileyo siyalungisa ukuthi sigijime sizama ukuthi siyebatesta ngamalanga lawo afakwe nguhulumende. Abantu laba nxa behlala lola lo uhlala erumini yakhe eyedwa akufuzanga ukuthi beshare behlangane emarumini.
Lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle lubike ukuba eZimbabwe sebengamakhulu amathathu lamachumi amabili 320 asebefunyenwe bele COVID-19 phakathi kwabo abangamakhulu edlula amabili 267 yibo abagulayo. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umvulo ozayo mhla ka 15 kuyonale inyanga kaNhlangula lilanga lokuthi abantu bathandaze elizweni lonke jikelele njalo bezile ukudla. Ngesikhathi inani labantu abahlaselwa ligciwane le-coronavirus lilokhu limemetheka elizweni, umongameli Mnangagwa uthe njalo amasonto sengavulwa kodwa uthe umbuthano ngamunye kumele ube labantu abaphansi kwamashumi amahlanu. Wengeze wathi kumele abemasonto laba balandele zonke iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane leli eziguqela ukungaminyani. Ngumgcini sihlalo webandla le-MDC eBhilitane kugatsha le-Wales unkosikazi Carter Richards utshele uSandekile Mhlanga we-Studio 7 ukubana uhulumende kaluphathi ngemfanelo udaba lwe-coronavirus.
Singakukhangelela kakhulu ngokwenzakala ngapha ngapha kuthini kakhulu lokwenzakala ekhaya ngoba okwekhaya baphungu introducer nje i-lockdown. I-lockdown without any strategy sikungabe ngaplananga ukuthi right sesifake i-lockdown le senze kanjani njalo siyeza singazi ukuthi singazi lokubhayicuze ngakanani ukuthi kulezimali eziningi ezinye ezathelwayo elizweni ezazifanele sizomenyana lo msebenzi nalo ngoba izinkinga ngakhangela amanye amaphephandaba ayadinga wabala nje ngathink it's 2 days ago lapho nje ngikhangela ukuthi lokho kwathi na ilizwe lalivalelwe ekupheni izimali ngama IMF fund njenge wealth ama wealth fund la kwakule yini fund ebase abakwansi ukuthi basizilisele imali ukuthi izoyincedisa abantu ekhaya khona ngalesikhathi kakhulu omama abaye bakhayelela labantwana abaye bathwele imizi yabakhayelela labo bababonke and i-lockdown yangikhona angazi lokuthi isebenza njani i-lockdown yangikhona ngoba it's like it works for certain individual and doesn't work for certain individual. It only opens up nxa kukuthi sebefule uhulumende kulento yayefuna ukuyenza iyavuleka nxa kukuthi bafuna ukuvayela babavayela labana. So ukuthwalisa omama kanzima kakhulu ngoba yibo bakhangelele ukuthi bafide abantwana benikhangele nje kulenye iprogramu eyenziwa ngomunye umama khona ngale eHarare ngale obefide abantwana amaporiji awazi kobe kumangalisa kakhulu ngoba kulena leyo kwakulabo mama njalo kulabantu abakhulu instead ukuthi bangabantwana kube kodwa labantu abakhulu ujengisele ukuthi kulendlala enkulu kakhulu okufanele ukuthi siyikhangelele njalo ikhulumende nanxa ikhuluma nge-lockdown kwakufanele ukuthi ikhumbule ukuthi ama-citizens ethu sizawafida kanjani azaphila njani ngemva kwesikhathi se-lockdown.
Ungathi uhulumende uluphethe njani udaba lolu olwe-COVID-19?
akulancedo abalinikezayo abantwini, abantu bathola ama donation from abantu ama private private organization lama private, which is okay endaweni ezingama church, kodwa la ama programs afuna uhulumende ukuthangenele phakathi la ancedise phakathi nokumsebenzi omkhulu kangaka owenziwa ngabanye. Kodwa nxa lingancediswa nguhulumende wenu, uyazi can only go so far, alingezike liyifika ngaphi.
Lo bekungunkosikazi Carter Richards, umgcinisihlalo webandla le-MDC kugatsha lwe-Wales eBhilithani, ubexoxa ecingweni lelosithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona ngale ngaseBhilithani. Kodwa umeli wevungu edale lephalamende umnumzana Omega Sibanda owebandla le-ZANU-PF uthi uyathokoza ngenhlelo zikahulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
I-COVID-19 abantu bakithi bayananzelela uhlelo lukahulumende olokwenzakala emhlabeni jikelele, lokho kuthiwa i-lockdown. Ngiyababonga kakhulu abantu bevungu constituency ngokunakekela impilo lokulandela okukhunywa isiphathamandla sikahulumende. Sona-ke phela esitshengise ukukhalipha okukhulu ngokugijima lisithi sona bakithi asingenele ku-lockdown. Bengenzanga njalo umkhokheli welizwe ngabe silahlekelwe zimpilo eziningi kakhulu. Ngithanda ukukubongela lokho ngikwenze kube sobala ukuthi simtshayela ihlombe umongameli weZimbabwe. Into eyenzileyo abantu bevungu siyabonga, ngibongela bona ukuthi wenze kuhle. Thina evungu sile isolation center ekuthiwa ise Lower Gwero Adventist Clinic, thina silomongameli ositshengisayo njengoba nelisazi ukuthi kulo Vision 2030 abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa Vision 2030 kuyi abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa lockdown ukutshona. Abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa sithi ubunandi siyazenzela sitshone. So nxa sihamba sevungu singumntwana womuntu munye, umntwana womuntu munye, sibambene. Asihambeni sibambane, silalele silandele inhlelo zikahulumende, sihloniphe abakhokheli bethu ikakhulu ubaba uMnangagwa onguye president. Simnika amadlabuzana ukuthi asincedise ngento eziningi ngokwenza kuhle vungu.
Lo bekungumnumzana Omega Sibanda omela ivungu edalele ephalamende, libe limuzwa lapho exoxa ecingweni losithandakile emhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme.
Isibhedlela sekansili yakoBulawayo ese-Thorn Grove esiyiso esigcinelwa izigulane eziyabe zitholakale zile gciwane le-COVID-19 sitholiswe usizo lwempahla yezisebenzi lokunye ngokuzivikela ekulondolozeni ukuhlanzeka lezempilakahle. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma emele abenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi, eRise and Shine, umnumzana Zenzele Ndebele wethule isipho sengubo zesibhedlela.
Ngimele omama beRise and Shine abase-diaspora e-UK besilapha ukuzoyenza i-donation yengubo eziyi-30, ama-sheets ayi-60, lama-pillow cases ayi-30. Lokhu kwenzelwe isibhedlela se-Thorn Grove esikhona pakulawa. I-donation le ilingana le mali engange 990 US dollars.
Unkosikazi Faith Ncube obemele inkampani eye Jane's Fashions uchasisa ngesabo isipho.
Sidonate ama reusable face mask ay 200 worth 120 US. Wesidonatele i Thorn Grove Facials Hospital ama frontline workers.
Esamukela lezi zipho umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni ubonye kakhulu abelule izandla bebusisa idolobho lakhe.
Siyabonga ba kuthi bakithi abasemazweni laba khona around ngapha kobulawayo ngokucabanga isibhedlela sabo seTony Grove ukuthi kumele silunge ukuthi sikwanise ukuyamukela lezi gulane ze COVID-19. So kutsho ukuthi nxa kuwukuthi kungayenzakala ukuthi kufuna abantu ukuthi balaliswe inani lempede sezilayo ingani isengezelelwe.
Ilizwe liqhubekela phambili libhekane lodubo lomkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela seTony Grove esiyiso esigcina abagula i-COVID-19 kobulawayo siqhubekela phambili sithola usizo lwezipho ezehlukeneyo zokuncedisana lekhansili kanye lohulumende ukonga labo abayabe sebefunyenwe belaleli gcikwane. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lweCOVID-19 ukwephulwa kwelongelo labesifazane nganye lelabensundu lapha eMelika. Kodwa likhumbule izihlobo alisozele nelise kungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya ngenxa yaleli gciwane. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane siziphiwa nguGibbs Dube.
Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uzakhulumisana lenkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu, amapholisa abezomvikela labosomabhizimusi ngokungethulwa nguhulumende ukwenzela ukuthi kulinganiswe amalungelo abamhlophe labansundu kulandela ukubhubha kukaGeorge Floyd ofele ezandleni zamapholisa. UTrump kubikwa uthi ulakho ukulandela okunye okufiswa ngabantu abatshengisele emigoqweni kulandela ukubulawa kukaFloyd. Kulabantu abaningi kwele Kenya abathakazelela ubususwa kwesithombe sikaQueen Victoria wakwele Bhilithane eJiva nje Gardens eNairobi abathi sasibakhumbuza ukuthunjwa kwabantu abamnyama. Kwele Bhilithane abasola ukubulawa kukaGeorge Floyd kwele Melika bagumule isithombe sikaEdward Colston wayethengisa abansundu basiphosela emfuleni omkhulu kulelo lizwe. Uhulumende wakwele Bhilithane usanda ukwethula umbiko othi abantu abansundu abahlala emazweni asempumalanga nabaswelayo balakho ukubulawa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 okwedlula abamhlophe. Ingcwethi kwezempilakahle zithi akwaziwa ukuthi kwenziwa yini lokhu.
Imbiko yabogatsha lwezomvikela olugoqela abebutho olwe-Joint Operations Command abayethule izolo eyokuthi kungamanga kubana abebutho baqoqa ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ichiye abantu abaningi bedideke ingqondo njalo bezibuza imibuzo eminenginengi. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya uMnumzana Gazembe Gazembe utshele intathele zendaba izolo ukubana imbiko le isisabalele ngelizwe lonke njalo imemethekiswa yizitha zezanu-PF ezigoqela intathele zindaba abezinkonzo abenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla aphikisayo kanye labaxoxebuka kuzanu-PF ngokwayo abe-G40. Okumangalisa abaningi ukuthi imbiko le bebeyizwa okwakuqala izolo lanxa nje ukaZembe esithi imbiko esimemetheke kakhulu elizweni. UMnangagwa yena ikhuluma emhlanganeni weZANU-PF Politburo usole amabandla aphikisayo amazwe aphetsheya labosomabhizimusi esithi bazama ukugenqula umbuso wakhe kodwa kazange alokothe udaba lwenkohlakalo oluphatha le ndodana yakhe lenkampani ye-Drugs International. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxhume ilunga le-MDC uMnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kaMnangagwa owangena ngekhu ukuthi-ke bayakwazi bona okwenzakalayo ngoba isintu sithi sona akulantuthu kungela mlilo ungabona kulentuthu ethunqayo kuthi ukuthi kukhona kuyinhlasanyana komlilo kumbokwelahle yikho ke bona ke bethukani kanti okwenza ukuthi baze bahambe bekwenza le press conference bazame ukuthi bazigezise bathi hayi akulanto enjalo ezenzakala ngoba abantu abaningi besingakubonanga phela ku social media lapho kuthiwa kuphume khona pho kwenza bethuke bona kuyini xa kungela lutho kakulalutho kabazithulele bahlale benjalo kanti okwenza ukuthi baphanike kuyini ukuphanika kwabo khonokho kuyatshengisela ukuthi kukhona ukukona kukhona okwenzakalayo la ngesikhathi bezakhipha umgabe zaphuma inkulumo ezinjalo sazibona kubo social media kodwa ngesikhathi esifitshane salandelayo sabona ke umnankagwa ke sebuya ke lamasotsha bezokhipha ke umgabe yikho ke hayi kuyatshengisela nje ukuthi hayi yebo kambe siyayibona intuthu umlilo kutsho ukuthi ukhona
umnankagwa uthi njalo lina abamabandla aphikisayo labo somabhizimusi lizama ukugenqula uhulumende wakhe liphehle umvukela uthini ngalokho
kufana lo muntu ke odinga umthakathi ukuthi uloyambane ebese seyabamba unina enguye umthakathi umnankagwa uyaziloya ama-businesses ena akhuluma ngawo ngekhatheli lekhabhali yakhe izihlobo zakhe abangani bakhe abantwabakhe sikhuluma ngabotagwireyi sikhuluma ngomntanakhe abahamba-ke bayewoda-ke impahla ejiphile edubayi bazothengisela ilizwe isiduru abaphiwa ama-contract ama-millions ye-US dollar yibo-ke abadiliza umnotho welizwe bona labo abantu angaqambeli abantwana babantu amanga kakhange lekuye emzini wakhe abantu abakhe labangani bakhe yibo abawisa umnotho welizwe ngecorruption abayenzayo bephanana amabhizinisi bekhweza intengo okumangalisayo athisa amafutha ahlwephe elizweni ikhatheli yakhe le khabhali yakhe ekwenzayo khona lokhu ewoda amafutha iwadlulisi ewathengisa kwamanye amazwe njengabomozambico nge-US dollar kodwa bephiweke imali i-reserve bank umthakathi useyadini yakhe angadingi umthakathi ngoba uza banjwa kuye emzini wakhe
umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance njengoba singeyame licele untunga uphinde waxoxa lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Believe Gawule yena-ke othi ngempela izizwe zebandla lakhe zifisa kube lomvukela
ngamanga wodwa akhulunywayo izitha zikahulumende izitha lezo lamabandla aphikisayo o-MDC Alliance kunye lamadoda la G40 esebenza le-MDC Alliance behlangana lezitha zethu ezingaphandle ngokunjalo into yonke abayifisayo bafisa kube lekhulu apha elizweni bekhangela ngomumo wezinto bazama ukuthatha amathuba nala ukuthi banika abantu indlela yokulahleka eyokuthi bengaboni ukuthi izinto ziya ngaphi abantu bebatshengisa indlela yabo le ababona ngayo lezifiso zabo bafuna ukuthi kugcwaliswe izifiso zabo ezimbi ezokuthi bona bafuna kube lomvukela bafuna ukuthi uhulumende igenqule indlela abafisa ngayo ngawo-ke kuqakatheka ukuthi abazomvikela baphume egcekeni batshele ilizwe ukuthi hhayi bantu bezimbabwe umumo welizwe umi kanje ayisikho lokho elikubala emalebulenjini ayisikho lokho elikubonayo ayisikho lokho okufiswa yilezi zitha lezi ayisikho lokho okufiswa yilaba abahambe ebusuku ukuthi kube le nto ezimbi elizweni lethu hhatshi umumo welizwe ubanjiwe ngoba yiwo phela abaphetheyo
bakhona babagawule abathi ngokuvusa udaba lokuhluthunwa kombuso ngamasotsha lapha uhulumende ubalekela udaba lwe-corruption oluphatha inkampani ye-Drugs International yona ebikwa yilobudlelwano lemu likamnankagwa
Nkomo ayisikho qiniso lelo ukuthi uhulumende uzama ukubalekela indaba yenkohlakalo ayisikho lokho indaba yenkohlakalo vele uhulumende waqeda ngayo ngoba wabumba izakhe wayinika amandla ukuthi icubungule indlawa zenkohlakalo ibophe yenze konke amandla iwanikile lokho singakubuyisela kuzakhe ukuthi izakhe yiye kukhangele konoko kwenkohlakalo akulanto enjalo njalo uhulumende kabaleki ukuthi ubalekele indaba yenkohlakalo ngokukhuluma ngokuthi kulabantu abafuna ukuthi bakhulume ngento yomvukela siyakubona emlenjini Nkomo lani liyakubona konke abantu bonke bebhala bekhuluma lokhu lalokhu ye kunje umongameli kunje bekhuluma izinto eziningi ezinga isizo ngakho-ke uhulumende uzama ukuthi anike uzulu okuyikho okuqondileyo ngomumo okhona phakathi kwelizwe yebo phela abantu laba bathathe amathuba ukuthi umumo lo elizwe mubi izinto zimbi lokho akutholakali amafuta akatholakali izinto zinjengaze bathangela konke kono ukuthi kulobunzima kodwa phela singakhohlwa ukuthi ubunzima lo bubangelwe indaba ye corona le eka kwakathe sokwakathe silapha esikhona kathe akula umuntu ongakhangela ngalo dubu akula lizwe lingakhangela ngalo dubu lo corona wonke umuntu ukhangela dubu lo corona sonke siphakathi kwalo kodwa lokho ukuthi abantu bazama ukuthi baphambule abantu embonweni wabo ngalokho abakukhangela ayisiko uhulumende uzama ukuthi achazele abantu umumo wezinto njengalokho izinto zamanga sezigcwele ebulenjini
umnumzana believe kaule ngoyebandla lezano PF ubexoxa ecingweni lapho lonto ngamile inkomo we studio 7 kunjalo nje ingcitshi zezombusazwe ziveza imibono yazo ehlukeneyo ngalombiko wabe joint operations command zisithi le imizamo kahulumende yokuvala abantu amehlo ngakwenzayo okufana lokufuna ukuguqula isisekelo sombuso umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
lokhu kulandela imibiko ethulwe ngumnumzana Kazembe Kazembe izolo lapho athe imibiko ethi kulabantu abafuna ukukhipha uhulumende kaMnangagwa ingamanga ingcitshi zezombusazwe zithi lokhu kuyamangalisa ngoba asikho kwakuqala ukuphuma kwemibiko enje besithi uhulumende engabe elakho akuhlosileyo eyinye yalezi ngcitshi ngumnumzana Pride Mkono othi lokhu kungabe kuyindlela yokuthusela uzulu weZimbabwe
siyakhonona kanye lokwethuswa yikukhuluma kwahulumende esebenzi sa uminista Kazembe Kazembe ukuthi eZimbabwe kusofuneka kuba lekhu thina sithi hathi ukutshontsha lobugovu kanye lendlala isezihlalela eziko eZimbabwe iyo ikhu dita enkulu esabisayo kothi le yabatshela yona singayaziyo ukuthi amasotsha sefuna ukuthatha amandla ngingodlakela bethathela uhulumende ka president Emmerson Mnangagwa lokho thina sithi hathi njengenhlanganiso yabayanga ayisiyo into uhulumende angahlala phansi khona esitshela ngoba siyakwazi ukuthi amasotsha nalawo yiwa anjalo atshontshayo
lokho kugcizelwe isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa othe amazwi la enzela ukwethusela uzulu weZimbabwe
sibona ngani udubo lokuthi umnumzana Mnangagwa uzazama ukuphatha elizwe ngendlela yokuthi uyabehlala etshela abantu ukuthi hayi mbone ngani kulabantu akade befuna ukungikhipha khonoko kuyabulala umnotho welizwe njalo kwenza amanye amazwe angabile themba lokuthi ilizwe leZimbabwe ilizwe elingazimela
isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi kumele uhulumende akhangele induwe ezihlupha abantu kulokudingana lokugcina umbuso
kubalulekile ukuthi sikumbuzane ukuthi akula sidingo sokuthunga isigqoko uma singadabukanga lokho abakukhulumayo ukuthi besitshele ukuthi ngamanga ukuthi kule hungahunga lekhu hayi akulona iqiniso ngoba ngeke beze bebizi press conference bezolandula into engekhoyo njengoba sike sakubona njalo ngesikhathi sika Robert Mugabe
kodwa unobhala webandla leMDC yancinisa kukhetho luka-2018 ikhokhela unkosikazi Khuphe umnumzana Nixon Nyikadzinyo uthe kukhona okunuka santungwana
sibona njengokuthi sokulolu hlanyo kokulumende ngendaba naleyo ukuthi vele ngesikhiwa vele sithi there's no smoke without fire uzobona vele abantu bonke labana abakhulu amabutho lo mkhulu owe Home Affairs uminister Kazembe Kazembe besiqala ukukhuluma indaba naleyo sokuthi sebebone kahle ukuthi abantu sebediniwe abantu bacaphukile abantu sebebonile ukuthi uhulumende owakatesi kabasakwanisi vele ukuthi belungise izinto
inkokheli yebutho leZimbabwe izolo yethule umbiko othi kunabantu abasabalalisa imbiko ethi kulecele labakubutho abafuna ukugenqula umbuso kaMnangagwa besithi imibiko ephuma enkundleni zokuxhumana ezebulenjini beinternethi ingamanga njalo ijonge ukuchayisa nabantu amakhanda kuhulumende linkokheli iqhubeke isithi uZulu kumele eqaphele amalunga axoshwa kuzani PF awecele G40 lamanye amalunga awe MDC ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Isikhathi sethu asavumi balaleli ukuba siqhubekele phambili, kodwa asingakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wothi sikhangele ebezihamba phambili, inani selasebetholakele bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha laya kwabangamakhulu edlula amathathu 320. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.